kulesandla esiqatshileyo esiyiso esenza ukuthi kube lomumona lobangela ukukhwela kwezinto. Ngokunjalo ke ngendlela zabo yizo abazenzayo nje ukuthi abantu basole uhulumende okhona, yikho abakufunayo khonokho laba abakwenzayo. Ngoba ngeqiniso lonke ungakhangela nkomo, uhulumende wavula ukuthi abantu baziyenzele amabhizinisi abo. Amabhizinisi mahle, abantu bencintisana kungela price control. Abantu bezenzela intengo zabo zokuncintisana besehlisa intengo siya phansi. Njalo intengo akukhangelelwanga ukuthi ikhwele, kodwa-ke ngezindlela kuncedisa i-opposition konke khona kokwenzakalayo. Kuyabe kulimaza uhulumende weZANU-P F. Kwenziwa ngabomo konoko nkomo. Izinto ezenziwa yiyo kuthiwa yi-sabotage, isimile enkulu kakhulu eyokuthi izondise abantu ukuthi begcine bebona angani uhulumende uyehluleka ukubavikela lapho kumele bavikele khona, ikakhulu ekukhweleni kwezinto.
Babubhebhe, nansi indaba yamuzwa ubaba uGawule akhuluma, uthi yisabotage intengo zikhwezwa ngabomo ngoba osomabhizimusi bafuna kukhitshwe uhulumende weZANU-P F.
A poor carpenter always blames his tools. Yisilungu leso. Kuyabe kusitsho ukuthi indoda ehlulekayo iyabe isisola ukuthi sanele sami lesi sikuthundu ingamu yamike kayilelwanga, hhayi hloka lami leli bagamula phansi. Yikho kwenzakalayo kathesi esikuzwa kugcina umalimali lapha. Ambe umalimali nalapho uqondi na ukuthi okwakuqala thina khonapha eZimbabwe singaze sicatshe ngomunye. Akusela muntu weZimbabwe ngisho oyedwa layo umalimali nalo uGawule kasayifuni ibhondi, ifuna i-USD. Ngikhuluma kathesi ngikhuluma akula oyedwa ongathi mina ngifuna ibhondi, mina uphakamisa isandla kakho eZimbabwe kathesi. Ngoba sikhuluma kunjenje izitolo zemakhaya izophuma, akusela ezithatha ibhondi. Abantu abathengisa amatamatisi, akusela ofuna ibhondi. Kutho ukuthi khonokho okwakuqala asivumeli ukuthi kune problem ngoba yena usola isandla esingekho. So ukuthona sizala ngokuthi khona kulesandla, akulasandla la, kulokwehluleka. Ukwehluleka i-economy weZimbabwe awusikho ukuthi udalwa ngabantu ukuthi bawehluleke, kodwa udalwa nguhulumende. Ngoba uhulumende kufanele abise ama-policies azakwenza ukuthi khona i-economy ithuthuke iye phambili. Ama-policies kawadalwa ngababhizinisi, kodwa adalwa nguhulumende obusayo. Akudingi rocket scientist malimami yekuyela ukuthi umrobha abantu kuyapha kungasisemthiyeni.
Naso baba Gawule amuzwe akhuluma uBhebhe. Kanti njalo izolo sizwe umsekeli kamongameli ubaba uChiwenga sithi yena ukukhithika kumbe ukutshabalala kwedola leZimbabwe akutsho ukuthi umhlaba usudilika. Kodwa njengokutsho kukaBhebhe labanye esikhuluma labo, uZulu jikelele bathi hayi kusukela kukhetho olwedluleyo kuze kufike manje umnotho uyalehlula, selehlulekile baba Gawule, yikho idola liqhubeka litshabalala nje.
Ngiyakuzwa baba Nkomo, umzukulu wami uBhebhe ngiyamuzwa sibili. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi mina uBhebhe ngike ngimbisele emuva ekutheni ngemva kwalokho uMinister of Finance wananzelela ukuthi kwakule mali zokuganga eyazifakwa ezomoya lezama-RTGS ezazisezilokhuzwa ngale angabanye bezifaka kwase kukhweza suku zonke amarate ekhwela suku zonke. Kwakusenziwa ngubani lokho? Kwakubangelwa yini khonokho ekwakusenza ukuthi amarate akhwele suku zonke? Uminister of Finance umthuli wagcina esesiba lecebo wakuvala khona okuyinto wakhona. Kodwa-ke uyabona nxa umthuli ezama ukuthi evale la izigangi lezi ziyabhoboza futhi igapha uvuze kwenye indawo, amatsotsi-ke agcwele indawo yonke lakithi epartment akhona amatsotsi, izigangi zikhona indawo yonke, ku-oppositini zikhona lakuzaniphezu zikhona izigangi. Yikho enti mina asingeke sibleme i-government yeZimbabwe, umthuli is working very very hard ukuthi aqondise izinto njengominister wefinance.
Luyasondela ukhetho baba Bhebhe, lina njenge-CCC kuyini elikuthembisa uZulu weZimbabwe? Kungani abantu bamele belivotele?
Wathi ngizakutshela into ezintathu impintami ngiyabuya kekwakwangizipha e-CCC. Wathi ngiqale ngitshela abantu iqiniso ngiqondise ubaba umamami lapha. Kule nto ezintathu eziphilayo la, kule nto okuthiwa yikehluleka.
kunento ukuthi ayikwedlulwa, kunento ukuthi ayikuthutha. Okwakuqala, izane iyehluleka, ithi iyehluleka ibisisola abanye abantu. Wangisithi iyehluleka, ngiza kuqathanisa lokuthi iyedlulwa. Thina ngesikhathi senti sisila into yenkulumeni, sasidiliza amadibha, sasidiliza izikole zethu ezijise ezinye sizivale. Kodwa uSmith kazange ayihluleke, size salithatha ilizwe simsapoteda. Yabiza ngikhuluma ngesapotisa ngiqamba line, hhayi leka ekamali mami yokuthi kule sapotisa akhuluma ngebalalizwayo.